Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola idale labaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sinasibona ukuthi into sezizoba west ngoba nawo iCabinet leyana sekungabantu bemilitary uwa nawo hopefully sebekhipha ama-uniform bagqoka amasudu.
Abalwela ilungelo labesifazane basola ukungabi khona kwabesifazane kudale leCabinet. Izakhamizi zeBhinga zithola nzima ngentengo yenhlanyelo lokuphuza ukuza kwezulu lenhlanyelo eziphiwa kungelambadalo nguhulumende.
Abantu bemadilizi ngantu bedonda ungena kupolitiki zeZimbabwe ikubona sokuphuma bomthwakazi labo bana abathi bona sebediliwe ngokweZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu weHarare usephe imbono etshiyeneyo ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo iCabinet, kodwa iningi ngelithi akukho okutsha okuzalethwa ngabakhethiweyo. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
UNkosazana sichasisile Ndlovu ngobona ngezokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni yeCommunity Youth Development Trust esebenzelana loZulu wasemaphandleni eGwanda enguye njalo owayisungulayo. UMandlovu ngomunye wabadaniswe yilokho osekwethulelwe uZulu.
Sikucelayo nje kathesi yikuhlonitshwa njengamaminista anjengabo Abednego ebesikwazi ukuthi abetshone ethethisa abantu. Sicela ukuthi kathesi kasihloniphe belalele izikhalazo zethu. Yikho okulutshwane engakutsho ngoba vele ngigcwele ukuthuthumela ngizwa ubuhlungu.
Uthi akukho okukulolu luhlu lwabaphathi ntambo abakhethwe nguMnumzana Mnangagwa okubonisa ukuzimisela kwakhe kwezokuthuthukiswa kwabasakhulayo.
Mina I'm so disappointed ngendlela iCabinet esifakwe ngayo. Bengingakhangelelanga ukuthi ku-youth sizaphiwa umuntu njengoSithembiso Nyoni. Singakhangela emuva uSithembiso Nyoni kuyina kwenzele ama-youth eseseku-SMEs. Akula. Akula nto engicabangayo ngisho le yodwa ayenzela ama-youth especially emathebeleleni South.
UMandlovu uthi okwenziwe nguMnumzana Mnangagwa yikubonga nje abangani bakhe lamalunga ezanu-PF abamsekela ngesikhathi ehlukunyezwa nguhulumende kaRobert Mugabe.
Okwenziwe ngupresident mina ngokwami ngibona ngathwana ube-returna i-favor ebantwini akade be-loyal to him. Akulanto ayisebenzisileyo lapho imerithi ebekhona. Into engiyibonayo ukuthi laba bonke abafakiweyo akulanto abazayifeza, akula innovation ezaba khona. Ngijola kancane, we are back to square one thina njengabantu abatsha. Kuyafana lokuthi thina vele silahliwe i-government yeZimbabwe ayila interest njalo ayila commitment in looking and furthering youth interest.
Ingcwethi kwezomnotho okubalisa uDr. Luxon Zembe zithi okumele kwaziwe nguZulu ukuba abakhethiweyo laba ngabantu abathunywayo, umuntu ozolawula konke ngumongameli Mnangagwa. Kungakho uZembe uthi okuqakathekileyo yikuba uzowakhokhela njani amalunga ekhabhinethi yakhe okuzobonisa ubuciko loba ukwehluleka kwakhe. UZulu usola njalo ukubuyiselwa kwababehlezi bentshintshaniswa ngumgabe sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 1980 ilizwe lithola uzibuse. Wetheswa umlando uMnangagwa ukuba usesenza khona kanye uZulu ahleze khala ngakho ngesikhathi sombuso kaMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
KwaBulawayo kuyafana lakho abantu bekhala ngeCabinet okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu eseNyamendlovu.
UMongameli Mnangagwa ugcotshwe kuviki eledluleyo, kwamthatha phose iviki yonke ukuba akhethe iCabinet azasebenza layo ekugcwaliseni izethembiso zakhe mhlazana egcotshwa, lapho athi iCabinet yakhe ngeza kwamukelwa ngabanenyi. Kodwa uZulu sechothoze kakhulu abakhethileyo bethi uxamalazile. Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Mandla Nyoni uthi uMnangagwa uphinde umphehlo ikhabhinethi yakhe izakwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ikhabhinethi kaMnangagwa le ikhanya ayisoze sincede ngalutho ngoba bonke abantu abafakileyo lapha ukukhanya zimpumputhe ezizodwa. Kodwa sikhangelela ukuthi njengoba iChina ingani ithi ifuna ukunceda nalaba abaphandle bangani bathi bafuna ukunceda, khangeleleke ukuthi uMnangagwa ngabe uyaphuma sibili abantu bakhe baphume ukuze sizame ukuncediswa ngoba hayi sisebunzimeni kakhulu, abantu lokho belala emabhanga le mali lokho iswelakala.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube usone kakhulu inyathela likamongameli Mnangagwa ethi kungani esefake ibutho sekuphazamisa ukubuswa kwelizwe.
Ukungena kwebutho laphana vele into ebilindekekile, inguquko ezikhona embusweni zilethwe libutho. Ama-war veterans wakade hamba phambili, abo Chris Mtswanga nemathanda ikubona bekhona, ibabalethele inguquko kakhulu esuse uPresident Mugabe. Ngakho kakumangalisa ukuthi ubone ibutho liyile selibambile. Ulindeleke ukuthi kungenzeka ukuthi uVice President Mutshiwenga, kungenzeka uVice President Nkosa vela ngapha ngakuzapha, kungenzeka ukuthi oyabe ngumuntu futhi osuke ebuthweni njengabo baba uChinga Dube kumbe one of the retired generals.
Evumelana lo Ncube isikhulumeli se-MRP uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe uZulu useza kudla luklubhu ngokungena kwebutho kukhabhinethi.
Thina njengebandla leMthwakazi Republic Party kuyasethusa kakhulu ukubona ikhabhinethi efana laleyi ekhethwe baba uMnangagwa. Kusiyethusa kakhulu ukubona amasotsha esiba ngabo minister ngoba lokho kutsho ukuthi thina njengama civilians asiphephanga kupolitics esikiyo, ngoba amasotsha wona by nature akufanelanga ukuthi abonakale ekhokhela kweze politics, kufanele ukuthi kube yiwo as protector separate.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi we-This Constitution Alliance, uthe ikhabhinethi kaMnangagwa ayilampumela ngoba akulasimanga kumbe inguquko engaba khona ngabantu abakhethileyo.
Ikhabhinethi entsha leyi kumbe esingathi kuthiwa intsha, ngiyibona sibili iyinto efanayo. And ukuthi sibili sikhangelele ukuthi sizoba lama-results a-different, singatshintshanga i-formula. Lapho sibili sokumele kungenela uNkulunkulu. Lapha sibili mina ngowami sengilindele ukuthi ngibone lezo zimanga zisenzakala. Besikhangelele sibili ukuthi singaba le-dilution. Asiyazi sibili ukuthi le nto ingahamba, but kuyabe sokudinga izimanga.
Umabhalane wenhlanganiso ibhethu likaZulu umbuso ofuzwayo laye usole kakhulu ikhabhinethi kamongameli Mnangagwa ethi ulusizi ngoba amabandla aphikisayo asuke abangothathekile sebefuna izikhundla.
Ikhabhinethi le kayimangalisi, ikhabhinethi ekhanya igcwele abebutho abayibo abafakela uhulumeni. So mbona ngazathi kakukho kumangalisayo, kulusizi nje kuphela kulaba be-opposition abasebedinga umsebenzi bechiya umsebenzi wokuhola abantu kubana bekhiphe uhulumende wezana.
UMnumzana Tineyi Mukwewa, igqwetha elilwela ilungelo likaZulu, uthe umongameli usephambene lenkulumo yakhe njalo wephule isisekelo sombuso ngokufaka abantu abayisificaminwembili, yena elelungelo lokufaka abahlanu abasuka phandle kwedale. Ababalisa uJulai Moyo, uProfesa Amon Murwira, uParence Siri, uSibusiso Moyo, uChris Mutshwangwa, uLazarus Dokora, uProfesa Kevanyati, lo Victor Mutenda Matanda. Phakathi kwabantu abakhethwe ngumongameli Mnangagwa ngabantu abetheswa icala lokwehluleka ukusebenza phansi kombuso kamongameli Mugabe, ababalisa yena umongameli Mnangagwa obomnumzana Obethi Mpofu, uPatrick Chinamasa, uKembo Mohati, uDavid Pararenyathwa, uChris Mutshwangwa, uMike Bhima lonkosikazi Ophamu Chinguri. Ngimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje, abakhankasela amalungelo abesifazane sebecothoze ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Mnangagwa besithi bona yephule isisekelo sombuso esithi inani labesifazane abamele bathole izikhundla kuhulumende kumele bedlule isilinganiso esifika phose ingxenye, ngoba kukhethwe abesifazane abathathu kuphela phakathi kwamalunga edale lephalamende alithumi lambili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abesifazane abaxoxe le Studio 7 bathi kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kwamanyathelo amaningi abesethethwe nguhulumende kamgabe ekunanzeni amalungelo abo ekuphatheni izikhundla zikahulumende sekuhlehlelwe emuva. Unkosikazi Sichasisile Ndlovu owe Community Youth Development Trust uthe kuyacaca ukuthi uMnangagwa akanaki amalungelo abesifazana njalo akalandeli isisekelo sombuso esikubeka obala ukuthi omama kumele babe lezikhundla ezilingana lezabo baba ikakhulu kuhulumende.
Nanzelela kwami ikhabinethi le efakiweyo umongameli wethu ukhanya ngathwani omama kabanaki kangako ezikhundleni njalo ukhanya ngathwani wasithembisa yena ukuthi uzalandela iconstitution sikhangele iprovision yezikhundla zabo mama leziyana ezingu-60 already ikhabinethi yakhe yilabo mama abambalwa.
Okhankasela ukuncintisa kukhetho lomnyaka ka-2018 ephansi kwebandla le-PDP unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi lokhu kuyadanisa njalo kuchaza ukuthi phambili kuza kuba nzima ngoba lokhu kutshengisa ukuthi omama sebetshiywa ngaphandle ngabomo. Ugcizelele wathi lokhu kungabe kubangelwe yindlela uGrace Mugabe ayeziphethe ngayo.
Ngithabana abantu abagcwele laphana ngobaba kathi thina omama basikhethelani. Mina into yami engingayitshela omama ukuthi omama asisukume nini almost lapho kube mama khona asimsupportenile regardless ukuthi ukuyiphi i-political party lezozazikhangelela kwazi yendaba zakhona ukuthi uGrace njelade zihambe senza nakhona.
Olela amalungelo abesifazane unkosikazi Martha Hlabangana uthi inhlelo zabomama zizasalela emuva ngenxa yokuswela ukumelwa ngabomama. Ugcizelele wathi imizamo eyaseyenziwe isizaba yize ngoba kungatshengisi ukuthi isisekelo sombuso siyahlonitshwa.
Sina uthi sibabone noma bekhona kucabinet ngoba kathisi nxa kunabomama abathathu kunika i-impression or umkhumbulo ukuthi omama ababonakali bengabantu abangabamba ama-ministerial positions.
Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi omama kumele babe lezikhundla ezifika phose isilinganiso esiyingxenye ekhulwini engatsheni zikahulumende. Kodwa inani labesifazane elikhethwe nguMnangagwa alifiki kusilinganiso sokulithumi ekhulwini. Ngemva kwenkulumo kaMnangagwa ethembisa ukuthi uzasebenza ngobuqotho uZulu weZimbabwe kukhanya kungayisikho kade ekukhangelele kukhabhinethi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole kakhulu idalela abaphathini ntambo. Ikhabhinethi esanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi ayikhombisi ngithola kancane ukuthi inguquko le umongameli Mnangagwa abeyithembisa uZulu izaba khona. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba ngemva kokukhuluma labeZimbabwe laba abahlala eJohannesburg.
Ngemva kwenkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ebithembisa inguquko ukusebenza gadalala ekwakheni umnotho lokwenza izinto ngendlela ehlukileyo, izalwane zeZimbabwe kele South Africa zithi umongameli Mnangagwa uzidanise kakhulu ngamalunga edali labaphathi ntambo abakhethileyo. AbeZimbabwe laba bathi bebekhangelele ukuthi kukhethwe abantu abalamakhono abasasebatsha labangazange babe yingxenye kahulumende odlisa uZulu imbuya ngoluthi eminyakeni engamashumi amathathu lasikhombisa edluleyo. Isizalwane seZimbabwe Mnumzana Brian Muziringa uthi okumdanisa kakhulu yikuthi kubuyele phose bonke abaphathi ntambo abebesebenza lo Mnumzana Robert Mugabe, iningi labo asebekhulile njalo abayingxenye yokubhidliza umnotho weZimbabwe.
The anxiety it's more to do nama worries, which is more to do in a cabinet which is being recycled now masela which are talking something different. Tina labo labantu bakhuluma iqiniso but at the same time bayenza something different also continuing ukusiqinisa.
Abamabandla ezombusazwe eZimbabwe labo bathi badane kakhulu ngokwehluleka kwamongameli Mnangagwa ukukhetha abaphathi ntambo abazadudukisa iZimbabwe hatshi ukuzinakakela bona. Omela ibandla le-MDCT kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kusilela ngitsho lo yedwa umuntu omutsha kumalunga edale labaphathi ntambo ubonisa ukuthi uhulumende lo uza kwehluleka okwedlula okaMnumzana Mgabe endabeni zokuthuthukisa impilo kaZulu.
Ayikho into eshintshile, zonke izithembiso lezi akade zenza akazifezanga. So lento yokuthi bekufuneka ama CV yonke lento yinto nje engekho. Singene nje ku military state okuzoba very interesting ukuthi sibone ukuthi o vice president kuzokhethwa obani.
Phakathi kwabaphathi ntamba abedlula amachuma amathathu nxa sekubalwa labezabelo ngulabesifazana abathathu kuphela okuyinto esizondise abaningi kakhulu. Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena yena usola ukufakwa kweziphathamandla zebutho kuleli dale. Umnumzana Prince Shiri lo mnumzana Sibusiso Moyo esithi sekule ngozi yokuthi lukhulumende uzasebenzisa ibutho ukwenza loba yini ayifunayo.
So lokho abakwenzayo sibona kakhulu esingathi thina zinyawo zamaChina ngoba siyananzela ukuthi ilizwe leChina lilizwe lalo elibuswa ngendlela Emmerson Mnangagwa azama ukuthi abuse ngakhona.
Abanye ke bathi ubukhulu balelidale kutsho ukuthi imali obekufuze isize uZulu izaphelela kuziphatha amandla zikahulumende. Kati ke abanye bathi kusobala ukuthi iningi labakulelidale babongwa ngendima abayidlalileyo ukufaka uMongameli Mnangagwa esikhundleni. Ingcithi kundaba zezombusazo umnumzana Gideon Chitanga uthi kuyacaca ukuthi lakulabo ababuyiselweyo akula ngitsho loyedwa oke wenza into ebukwayo iminyaka yonke le besebenza lo mnumzana Mgabe.
We are not likely to see Zimbabwe reverting back to democratic stability.
Awekho amathuba okuthi sibone umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Sokukhangelelwe ukuthi abamabandla aphikisayo basebenze gadalala balwe ukuze kube lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Umnumzana Chitanga uthi idale labaphathi ntambo elikhethwe uMongameli Mnangagwa seliphe ngqobe enkulu ebandlele MDC lamanye aphikisayo ezokuthi umbuso okhululekileyo obucatshangelwa ukuthi uzoba khona ngemva kokwehla kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni usasekhatshana kakhulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Uhlaziya lolu daba olwe cabinet sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Mbone ngani icabinet le yethu sabantu abaningi ngendlela zokuthi abantu abafakwe ezikhundleni ngabantu abazakalayo njalo ngabantu abangabonakali okukhanya ukuthi sebebadala. Kulabantu abangabafazi laphana abangu 5 kuphela nxa ngibona mbaba bathathu I think 3 to 5 kukhabinethi yabantu abafika 33 over 30 khonokho ngokuqala okwethisayo kakhulu ukuthi kathi abantu abangabafazi baswelakala njani. Ungaqeda ukukhangela abantu abangabafazi usukhangela ukuthi njalo ikhabinethi yangikhona abantu bangikhona bonke bawubo 70 years old akulo umuntu ngani umncanyazanyana. So labesintwana bayaswelakala lapha labancane abasakhulayo baswelakala kukhabinethi. Usuqeda ukwenza njalo usubona ukuthi ikhabinethi yangikhona isigcwele ngamasosha kukhanya ukuthi uhulumende wangikhona ungani usengowamasosha kakhulu aseyohulumende wabantu ungakhangela njalo ikhabinethi yakhona ilabantu abanengabazimuli ukuthi ubaba lomama bakukhabinethi ungakhangela yena upresident ukhona fana umkakhe useparlamente ubususithi umthwangwa ukhona kukhabinethi umkakhe ukhona futhi kukhabinethi ufaka umatematanda ungaceda njalo ubusubona ukuthi into yangikhona ngiyabantu abalutshwani.
Amazwe angentshonalanga abesebonakala ungani ayamsekela uMongameli Mnangagwa kodwa ubona ungani ngekhabinethi yakhe le elamasosha labantu bona bana abakudala njengokutsho kwakho akusoze na kwenza ukuthi amazwe la ambheke ngelinye ilihlo.
Hayi, angibona amazwe angaphetsheya etshintsha esiwangasawo ngoba wona bevele esegijimisa ukuthi u-MSDN ukuhlale ngalisana leZimbabwe. Siyafuna nje ukuthi indaba yeZimbabwe ingaqhakatheki kangako ibe indaba esiseguduwini esiphelile. Ngibona ngala basoze baphendula bathi hayi ngoba sufakele i-cabinet president Mnangagwa akasitshela kufanele siqalise njalo ukuhluphana lawo kumbe siqalise ukuzethize. Ngibona ngathi amazwe aphetsheya azale lokhu edinga ukudlelana no-president Mnangagwa ngoba lokhu bekuvele kungelandaba lokuthi wenzani njalo usebenza kanjani lobani. Bekuyindaba lokuthi bona bafuna ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe aphetsheya leZimbabwe bungabi ngobuqakatheke kakhulu bungabi indaba eqakathekileyo eyansuku zonke kube yinto esidlula. Ngakho ngibone ngani bazaqhubeka ngalelo nyathelo.
Leyo ke yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda sixoxe laye ecingweni esebhilitane. le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930606515460 laku 13860 kilohertz. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele ePhalamende akwele Bhilitane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe ngumongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesiMoslem. Umantshi wedolobho leSan Francisco usethole esinye isizalwane sakwele Mexico esingelamaphepha okuhlala kusemthethweni kwele Melika singelacala lokubulala. Ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo sabangalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Izakhamizi zeBinga zithwele nzima ngentengo yenhlanyelo ephezulu lokuphuza ukuza kweleyo eziphiwa kungelambadalo nguhulumende. Sixoxe lomela isigaba seBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
EBinga Chris, izulu seliqalisile ukuna, ngikhuluma kanje abantu babhizi basemasimini bayasebenza. Okungani nje kungani kuyakhathaza ukuthi inhlanyelo iphuzile ukubuya ivela kuhulumende. Ngikhuluma kanje abantu namhlanje ezicintini ezijeshemeyo eBinga okuhlanganisa khona koNduna uSiyabhuku, abantu bayahola inhlanyelo namhlanje, kodwa nje abantu baqalise ukusebenza emasimini iviki yona leyi. Inhlanyelo le njengoba isivukile nayo isizayengezela ukuthi abantu becelise amasimu abo continue beqhubekele phambili behlanyela. Mbona ngani hayi abantu sebeqalise ukusebenza emasimini yathembisa linile iviki yona leyi, linile njalo izolo okuthembisa ukuthi hayi singaba lezulu elihle.
Yona inhlanyelo iyatholakala lula na ikakhulu ezitolo, njalo intengo yakhona injani?
Kungasenani ukuthi evela kuhulumende yakhona kwesinye isikhathi ibuya iphuza, njalo kwesinye isikhathi isuka ingani ibanjwa ngezombangazo. Ngoba ngikhuluma kanje izolo kwenye iwadi yami okuthiwa khona kuselubu, abantu bebeseqoqene bathi bona bafuna ukuyathatha inhlanyelo e-GMB depo yaselusulu. Yase kufika amanye amalunga ebandla le-ZANU-PF basebesithi bona hhayi bengahambi bona ukuyathatha, bona bazabalethela sokubalethela singasazi ukuthi besingesani, kodwa abantu belokwesaba ukuthi bafuna ukwenza njalo kumkhuba wabo ukuthi benikane ngokuthi ngabebandla elilodwa.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende wekhuluma leStudio 7 ecingweni eseBinga.
Njani mahlabezulu, linjani izulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Kule nhlanganiso eziningi kakhulu esigabeni seMandebeleni ezithi zimela izifiso zikaZulu walesi sigaba. Lokhu kwenza lezi nhlanganiso zingenelisi ukufeza injongo zazo ezifanayo ngoba zingabambananga. Kodwa sekulenye inhlanganiso efuna ukuthi inhlanganiso lezi zibambane. Sixoxe lomunye wabenza imizamo le, umnumzana Bekezela Maduma Fuzayo, oyingcwethi njalo yezelungelo likaZulu.
Ya, sile phupho elikhulu elokuthi sizame uhlanganisa abantu be-Matabeleland as a region. Ukuthi sithi try and come up with a policy position sort of as a region. Njengokuba kulo president omuthi sicabange ukuthi maybe naye ule mbono yakhe esiyene emitha. Singafisa ukuthi imfakele yethu imbono ukuthi nxa ucabanga ngembono yakho emisha ofuna ukuyenza nanku esikucabangayo njengamadebeleleni esifisa ukuthi ngawe uyakhanyelwa. So sizama ukuthi siyenze umhlangano ozasihlanganisa sonke sikhangele ama-issues anjenge-devolution of power, ukuthi how is it going to be implemented, what's holding it, lethi khayinde devolution of power siyikhangelele, sikhangele ama-issues enjengama ground atrocities allocations engaka-attendwa, ukuthi kanti i-truth and reconciliation ibambeni, ukuthi president omutha nxa engena kayi-prioritize. Sikhangele izinto ezinjenge-economic development yemadebeleland, both economic and social. Ungabona sasalele emuva ngenxa yeminyaka leyana ku-ground, sasalele emuva amanye ama-region e-develop. So those are issues that we want to try and tackle. Sikhangele le issue yokuthi kule sort of exclusiveness ezakalayo ebantwini bemadebeleland in terms of political administration. Abantu bemadebeleland ngani sebedonda ungena ku-politics zeZimbabwe, ikubona sokuphuma bomthwakazi labo bana bathi bona sebediniwe ngokweZimbabwe. So we want to bring an agenda as a identify all those issues sizipresente lathi phambili ukuthi no, njenge-region nazi into esizikhangeleleyo president omutsha nxa ungena. So that is we go sine-evaluator nezinto esimcasisele zona ukuthi this is what we are looking at as a region.
Likwenza liphansi kwenhlanganiso yiphi?
Sisebenza singama-organization awe-Matabeleland, but ikakhulu sisebenza le-National People's Convention eqalise e-Harare ngeviki ephelileyo. Sikunanzelela ukuthi yes, kulama-issues, national issues that we presented ku-National People's Convention e-Harare, but they were exclusive of specific issues zeMatabeleland. Because it's the National People's Convention, CFSLN, siyenza or a regional issue, sikhiphe issues ezikhangelane leMatabeleland sizidlulisele phambili. I'm sure kungadlula eMatabeleland sizezwa sokuba ingxenye i-Manicaland rights, sifuna ukwenza amanye ama-region la sicabanga along those lines, but nabe sikubonele ukuthi ama-issues ethu amaningi kwi-National People's Convention asabela ngaphandle.
Manje nxa seliphume lalokhu elifuna kwenziwe, libona ungani liza kuhambisa njani phambili ukuthi yena uMnangagwa aza kuthola?
Sizaba immediately after the press conference sithembe ukuthi sizaba lama-journalist amaningi. Then after that sizaphuma le-position paper sizayibhala ama-issues azabe ediscuse ukubona lowo mhlangano, and we'll make sure ukuthi that position paper iyadeliver ehofisini ka-president. Ukuthi uzayibala uzathini sokubuye, kodwa thina sizabe sitshilo kwelinye ilanga ukuthi sakutshela into ezinje kwayenzakalani ngakho.
Njengoba utshilo wena phambilini ukuthi kukhanya kule nhlanganiso eziningi ezijiyeneyo esigabeni seMatabeleland, kanti kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi inhlanganiso lezi zibambane, sibone zizilutshwana, kumbe kube le yodwa enkulu ezahambisa phambili izifiso zesigaba?
Ngumbono omuhle esithemba ukuthi maybe kungaba one of the resolutions ezizaphuma emhlanganweni. Besingafisa ukuthi umhlangano wethu siwukhangele kube yi-political agenda. Besifisa ukuthi ugoqele konke, ikakhulu siphusha ama-civil societies, although ima-political parties sizawa-inganiswa azanxuswa lawo bazifaka ama-input. But i-point eyitshoyo iqakatheke kakhulu ukuthi ke sibe le-something emileyo eyibhodi erepresenta iMatabeleland ezeregion. Yinto esishoda ngayo esicabanga ukuthi maybe umhlangano wonalo ekugcineni uzaphuma kule nto enjengayenaleyo.
Alo-ke ngumnumzana abekezela Maduma Fuzwayo, ongomunye wabenza imizamo yokumanyanisa inhlanganiso zesigaba seMatabeleland ezithiyeneyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gande, lisale.